Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi u-24 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethesa ibandla le-ZANU-PF umlando wokuphuza namaphepha okuvota ngenjongo yokuthi kuvote abantu abalutshwana kobulawayo laseHarare.
Selokhu ngathethulwa yingwe ngikupolitics, angikaze ngibone i-election efana laleyo ebesikiyo namhlanje.
Uxolozo lukandaba lamhlanje ngolwesine mhlazi ku-24, amagqwetha enhlanganiso alwela ilungelo likaZulu alobele i-commission ebona ngokugqutshwa kokhetho e-ZEC ekhonona ngokwethuselwa kwabavotayo ngamalunga enhlanganiso ye-FAZ esekela ibandla le-ZANU-PF.
Kuyikwethusela kungokungahambisani lokhetho olukhululekileyo, ngokunjalo kwenza ukhetho lolu ugcizeleleke phezwa kwelezi ezinye izinto esizibonileyo ukuthi lukhetho lungakhululekanga.
I-Commission yezokhetho i-ZEC ithi izazisa impumela yokhetho lukamongameli ngomvulo ozayo.
Kunazela ukuthi umuntu mayefika endaweni aphakathi ukuzokuzela khona ukuthi isikhathi yasebenzi lapho yebo sizokuzela kwenye indawo le ivota ngoba dakwazwa le limitation abanye abasalanga bakhetha amavideo ezithile ukuthi eminyakeni esiye ukuzokuzela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethesa ibandla le-ZANU-PF umlando wokuphuza lamaphepha okuvota ngenjongo yokuthi kuvote abantu abalutshwana kuphela kobulawayo laseHarare. UChamisa utshele intatheli zindaba izolo ebusuku ukuthi ibandla le-ZANU-PF likhanya selitshaywe luvalo ngoba libona ukuthi liyanqotshwa. Kodwa isiphathamandla se-Commission yezokhetho e-ZEC umnumzana uTloyile Sligwana uthe ukuphuza kwamaphepha lokhu kubangelwe ukuthi bekulendaba eziphathelane lokhetho emthethwandaba. Sixoxe lomunye wabancintisa ukuba ngukansila kuward 1 kobulawayo engowebandla le-CCC umnumzana Mbuso Siso.
Selokhu ngathethulwa yingwe ngikupolitics from year 2000, angikaze ngibone i-election efana laleyo ebesikiyo namhlanje ukubana kuyathi kusiyavulwa i-polling station kungela ballot paper, njalo i-ballot paper lingayinspekthwanga. Ngilesimanga, ngilesithuli sokuthi thina njenge-opposition nxa singavelelwa ngesikuvelelweyo sihambe kwi-election engela inspection ye-ballot paper, i-election ephuze ukuqalisa kumele iqalise ngo-7 ngapha ngakithi ku-ward 1 iyaze yayoqala ngo-11 esithola lapha ku-polling station ade ngivotela khona yaze yaqala ngo-1 o'clock. Kambe singathi thina nxa sesidliwe bese sikhala ngokuthi sidliwe, ngoba mina ngibona yonke into leyi kayenzakalanga ngendlela eyiyo. I-ZEC awuphathanga umsebenzi ngendlela eyiyo. Ngingazi kumbe kube lesandla sokunye kube khona, kodwa ke hatshi le election esibe layo ngenye i-election engizake ngiyichaze ngiyibize ngegama.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Siso ongomunye wabancintisa ukuba ngukansila kuward 1 kobulawayo engowebandla le-CCC. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa.
Ukuphuza ukuvula kwama-polling station kobulawayo sibona kuyinto enjwe ngabomu, ngoba sinanzelele ngesikhathi siyenza i-voter registration ukuthi ZANU-PF bithatha abantu abaningi abavela emaphandleni ibabhalisa lapha kobulawayo. Esikunanzelele emini yayizolo ikuthi bese kulamakhombi akade ethutha abantu ku-ward 1 uyahambisa kuma-polling station ukuthi bavote. So sibona ukuthi khonokho ukuvula ama-polling station beqamba ngicabanga ukuthi ama ballot papers kawakho bekuyimizamo ekuthi bona laba abavela emaphandleni benelise ukuvota edolobheni. Njalo iZanu PF ihaza amaphepha amaningi idolobho lonke. Amaphepha lawo ale message ethi yona abantu bengayivota ngenxa yokuthi ukhetho lurigiwe. Thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change asizange sibe lombiko onjalo. Kusithi ukuthi laba abantu ade behaza amaphepha esicabangela ukuthi ngabezanu PF bebezama ukuthi beyehlise inani labantu abavotela i-CCC besenzela ukuthi inani labantu abavotela uMnangagwa ikhanye liphezulu. Siyathaba ukuthi abasekeli bethu abaningi baphume bayovota babonile nje ukuthi lokho imizamo yezigilamkhuba yabantu vele abangacholekanga, abantu abangelambeko ongcolisa idolobho lonke besebenzisa izimali eziningi ukuthi beqamba amanga esithi thina ngesikhiwa i-electoral malpractice.
Siyabona ukubana ugatsha lwezokhetho olwezek luthi lona ukubangela ukuthi baphuze ukuthi bathumele amaphepha yikuthi bekulendaba ezisemthethwandaba ezibangele lokhu. Lina liyakholwa na ukuthi lokhu kwenzakale ngenxa khona okukumbe kwenzwe ngabomu ukwenzela ukuthi abantu bangavoti ngobuningi koBulawayo laseHarare?
Ama polling station amanene namhlakazange avulwe isizathu singesokuthi ama ballot papers kahanjiswanga kuma polling stations ngesikhathi. Siyazi thina ukuthi ama polling agents alala khona e polling station elinde amabhokisi. Njalo kuyakuqathela ukuthi kungakaqaliswa ivoting kuhle kubalwe lawo ma ballot papers. Kodwa izeka yenelisanga ukuthi kwenze ngesikhathi lokho. Sijibani ukuthi inhlanganiso ehluleka umsebenzi. Okunye esikubonile ukuthi kuse kwayangisa ngoba kwezinye indawo ama ballot papers la afike ngezikhathi zemini, isikhathi izabo 3-4 PM ihola lika 4 sure kambe sure. Kwezinye indawo ama ballot papers efika ngo 5 PM ilanga selichonile vele. Sibani ukuthi abantu ababelindile kuyabe sokufuna labana abalesineke. Okunye sikusolayo kakhulu ukubekwa kwamatafula ngaphandle kwama polling station. Amatafula la besibona amalembu ezanu PF, sibona njalo bethatha amabizo ebantwini bebuza ukuthi bavote njani, njalo kuthathwa amanombolo zefoni. Lokhu sithi ukuthi abantu babengakhululekanga ukuthi behambe elizweni labo.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo. Kolunye udaba, amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights aselobele i-commission ebona ukuqhutshwa kokhetho e-ZEC ekhonana ngokwethuselwa kwabantu abavotayo ngamalunga enhlanganiso esekela ibandla leZANU-PF ethiwayona i-FAZ. Amalunga alinhlanganiso abefake amatafula phandle kwezitishi zokuvotela endaweni eziningi zelizwe izolo ebhala amabizo lemininingwane yabantu abavotayo. Ukuhlaziya lolu daba ke sizwe ingxoxo uNtungameli Nkomo Studio 7 ayenze lomnumzana efidlela Ncube.
Kuqondile lokho okuthiwa ngamagqwetha ukuhlangana kwabantu kufakwa kwetafula laphambi kwe-polling station kwesinye isikhathi kumamitha angaphansi kwe-300 meters kuyahlupha kakhulu ngokuba kuyikwethusela abantu, kuyinto engekho emthethweni, kuyinto engamukelekanga ebantwini abalenjongo yokubamba ukhetho olukhululekileyo. Laba bantu abatholakala kulezi zitishi besithi baya-researcha, besithi bafaka itafula lokuthi bakhangele ukuthi ngaba abantu bavote njani. Yonke lento ilenjongo yokwethusa abantu ukuthi abantu bacabanga ukuthi kabavikelekanga, ngokunjalo bagcine bevota ngendlela akade bengasoze bavote ngayo. Kuyikwethusela kungokungahambisani lokhetho olukhululekileyo, ngokunjalo kwenza ukhetho lolu kugcizeleleke phezu kwelezi ezinye izinto esizibonileyo ukuthi lukhetho lungakhululekanga.
Sibone abanye befaka umthetho ezandleni zabo bebaxotsha abantu labo, abantu abafana labo Themba Mliswa oncintisa ililunga elizimeleyo labanye abe-CCC, kanti abanye babikwa bexotshwe ngamapolisa. Kodwa endaweni eziningi amapolisa abikwa engenzanga lutho. Ungathini ngalokho?
Izinto ezinjalo zibanga ukuthi kugcine sokulempi elizweni sekulokuxokozela elizweni sekulodlame elizweni ngoba abantu bagcina bengelayo enyinto abangayenza ngaphandle kokuthi bazifuqele ebona ngokwabo ngoba nanku phela amapolice abukele kabavikeli abantu bafuna ilungelo labo ilungelo leli labuya ngegazi ilungelo lokuvota labuya ngegazi kwafo khoko kwafo khulu kwafa abafowethu kwafa odade omama kwafa abantu abaningi kakhulu ukuze sibe lemvumo yokuvota ngakho kulilungelo abantu abangasoze balithathe kancane kubona belishukumela ukuthi balivikele nxa bebona abantu befaka amatafula besethusela abantu endaweni zonke nje lapho bathanda khona yinto engamukelekanga ukuthi abantu bethuselwe ngalindlela ngakho abantu ubona sebezisukumela bezenzela beqotha yona fazi leyo kuwukuthi umthetho ubukele nje kawenzi lutho okuyinto nje eyenza ukuthi lolu khetho kugcizeleleke ukuthi kuyadlalwa nje kabuthi asovote ekhululekileyo lakancane.
Hello ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ohlaziya izembusazo weqoxa icingweni lo ntungamile inkomo we studio 7 ekwobulawayo. Imbiko esithola kwezinye izigaba ezitshiyeneyo zelizwe ezibalisa iTV iMakoni ikhomba ukubana ibandla le-CCC lilamavoti amaningi liyanqoba ukuthi eNorton obemela iNorton edalele ephelamende umnumzana Themba Mliswa usevumile ukuthi unqotshiwe ngumnumzana Richard Tswangirai owe-CCC. Ikhomishini yezokhetho iZEC ithi izakwazisa impumela yokhetho lukamongameli ngomvulo ozayo. Likhomishini yazise njalo ukuthi abazakwethula impumela ingaveli kuZEC bazajeziswa. Kusenjalo abantu abavotileyo kwezinye indawo kobulawayo eziphuze ukuvulwa baze baqeda lamuhla emathathakusa. EHarare kwezinye indawo belokhu kuvotwa ngesikhathi sisiya emoyeni. Omunye wabahlola lolukhetho kobulawayo umnumzana Thembelani Dube uchasisele usithandekile Mhlanga we Studio 7 akubonileyo kulezo ndawo.
Lo fuliana umantu wakule business center kwenye kule police station kwa kwa nye tende kato patike siti hizi tende zita nga ususia epo stenda ka so yiko nato besi kona kiesi sando unangere uti police station ina liana ivule mo wani emini na mtani wakuto kusilela ama paper so ni waka ya uto kaza para mo wani kukse nizi nzela na mafitane uti kusando uti na paru wa mavichu wabani lugu ina mienko wakwa kwa 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 abashula phose amakhulu amane baningi ayisiyo yonke indawo lapho kugcwele khona abantu sibe sadlula lakibo mketha kubo-Baptist Church ngale lapho sike kule khulu abantu ngoba la indawo yakhona iqalise ngama-one ukuthi ipholeto zonke sobasebevula ngama-one so ngezindlela sezikhanyisa nje ngamalayi khona la wesola ngoba ngamatende so indawo yakhona nje ezinye lamageti acacileyo ngoba kusetshenziswa amasola.
Like laxoxisana yini labantu njalo bathini ngalesi simo?
Uhlupho lukhona ukuthi kulabantu abangomama nxa sokunje semnyameni baya bengasaphathekanga kuhle ngenxa yokuthi izindawo lezi ziyakwazi ukuthi eziningi zakhona zabe zigcwele imigilamkhuba abantu abangathatha i-advantage yokubona abantu abalokhu bephandle ngoba nxa kuzeukuthi umuntu khaya ukuthi uzaqeda ukuvota ngaipolentation izavala njengo-one ekuseli kokhaa kuba luhlupho kakhulu ikakhulu ebantwini abangomama.
Bengabe bekhona yini abanye abakhaleleyo lababona bebuyela ezindlini kumbe abanye abakade belokhu besiza ukuzovota?
Abasoze baswelakala abantu abadela emoyeni ngenxa yokuthi abanye phela bavuke ekuseni ngamasikisi bezitele ukuthi kuyaditha u-edvete kwamgwabo wathumela bathumela khona kodwa benaso kumele avuke ekuseni ngosikisi esho ukuthi iyabe zile ekhomendini mhlawumbe ngabo-five kumbe abanye baphume ngama-four ngoba abanye njengaqeda labuntalilabani kodwa khona mina bebesuke bavuke ngama-four bagaisa ukuthi amabizo abo besuka lapho besiya laphana kodwa ngokunjalo vele laba abafanela bekhathi bathi ematendeni bavuke ekuseni ngovi kodwa balinda bona basale isikhathi semini lapho kuqale khona ukuvota so naturally abantu laba abaseletinile njalo abaningi bagcina bekhalala.
Ezinye inkinga elibone abantu bebhekana lazo yiziphi kulolu hlelo?
Kunanzelayo ukuthi umuntu nxa efika endaweni azibele ukuthi uzabhotela khona ukuthi imikhathi yasiniso lakhe ingekho futhi kude ebizo lakhesele kwenye indawo le i-voters zone njengoba siyakwazi loba le-dimitation abanye abasazange ba-checka amabizo yabebele ukuthi eminyakeni edlulileyo uvotela phana singasesiya lapho kuthi ukuthi ibizo lakhe selisusiwe lapho solabo indawo ekhathana laphana lakhonokho ukuthi abanye abantu bayalinda kodwa kungaphumile impumelo esathileyo ukuthi khonokho abakulindileyo kuzaphuma sikhathi bani be kuzakuya sikhathi bani singakutho ukuthi lawo maoaalindileyo ungacathi ukuthi azakuya isikhathi so kungana kuthona kusenza ukuthi abanye abantu bakhalale njengoba siyakwazi ukuthi ilizwe lelibaba abantu ngabantu abasebenzayo so esikhathi esiya ngumuntu yasethanga ukuthi ilanga lelombe selilasileke angazange asuke kwabantu abanethiza lokhu icabanga ukuthi mane asuke kathethu uzadingithaumbe sephenduka mbe angasaphenduka iyitele ilanga ethethwayo.
Njengenhlanganiso yezwe esine ehlola lolu khetho lingathini ngalo?
Sizakhiphaka umbuzo umbiko ogcweleyo njengoba abantu bokubesavota zingakhipha umbuko ogcweleyo ngokuthi kuhambe njani kwakhathi esingakhuluma ngalokho esikubonayo lapho sihamba khona esikulandelela ukuthi nxa abantu bengasavotanga ngesikhathi basikhangele ukuthi bavote ngaso ukuthula lokhu bekulondoloza kabakho asebesenza ubudlwangudla so ngokunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi abantu baqhubeke besenza khonokho beziphatha ngaleyo ndlela lokuthula phakathi khonokhana yinto esiyikhuthaza kakhulu siyinhlanganiso ezimbabwe elections support network izesm sibeke sikhuthaza ukuthi okwenzakeleyo kathesi sasingakukhangelanga ukuthi izakwenza ngoba eminyakeni yonke kwakuvote kuhle ngesikhathi esiqondileyo kodwa-ke kathele kunanzelela ukuthi hhayi ngantu kulezi gwetha zizaleleyo so siyakhuthaza ukuthi inhlanganisoingathinzi ikwenze lokhu ngoba kuyahlukuluza abantu abantu babezisele ukuthi bazovota kodwa bathinelesele hlukuluzeka emoyeni njengoba nginenhlanganiso ezi-ground lapha hambe ezibhodabhodayo so nathi siyaxoxisana labo sihlangana labo khonapho labo bebona khona konke sikhathi kubonayo bakhona amabandla bakhona laba abakhangela bezimele zikhona inhlanganiso ezila kwamanye amazwe hayi bakhona.
Alo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isikhulumeli senye inhlanganiso ezihlola ukhetho oluqhubekayo elizweni ezesin koBulawayo, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje-ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba electronic lilodaba lokuthi umkhuhlane wendingindi uqhubeke uhlasela abaningi koBulawayo kusukela uqhamuka ngozibandlela. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi unesiqiniseko sokuthi uzanqoba kukhetho. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kuhlelo lapho elithumele khona imilayezo yenu nge-WhatsApp.
Studio 7, linjani lonke? Hayi, siyabonga, siyalubona ukhetho olwenzekayo ekhaya mpela kwelaseZimbabwe. Hayi, umnumzana mpela upresident wethu, hayi yena ubugebengu yinto zakhe mpela, kodwa hayi sizohlolisisa sibone nje ukuthi impumelelo izoba njani. Kodwa hayi, mina ngendlela engibona ngakhona ayakuthembisi mpela, kusasesemnyama ebusweni benkawu, babhizi basitrobha right left and right ngaso sonke nje isikhathi siyarojwa, akukho nje into ehamba kahle nje ekhaya. Kusho ukuthi sisazophila sikwamanye amazwe kuyofuneka nje ukuthi sibekezele bafowethu nabodade wethu, mhlawumbe ngolunye usuku uNkulunkulu uzosiphendula. Sithandazeni, sincengenini ukuthi uNkulunkulu asiphendule imithandazo yethu. Ngolunye usuku nathi laba esiloku sibavakatshele emazweni abo bazogcina sebesiza kithi. Siyabonga Studio 7 ngezindaba elisithumele zona njalo imihla namalanga. Lani liphathiseke, kwabasekhaya liphephe, imlomo yenu ingabi mide kakhulu. Bakungafanelanga ukukhuluma ungakhulumi, khuluma lapho kufanele khona kuphela ukuthi ukhulume, ngoba nempilo zethu kufanele ziphephe. Siyabonga kakhulu lo okhulumayo Vumela Sikhumalo wangasedandanda emzola le phansi ezihlahleni ezinkulu. Ngiyabonga.
Studio 7 obengikelayo fokasibana ngebhansi eliufanele mina bakithi ngizwa ngisiba lusizi kakhulu ngendlela eyenzakalayo ekhaya, eyenziwa ngabafowethu, eyenziwa ngabodadewethu, eyenziwa ngabazali bethu, okungangokuthi kambe bangaze bavotele izami futhi iminyaka yonke lokhu behlala bevotele iphathi eyi-1, okungangokuthi mhlawumbe shiwa kababoni yini le nhlupheko esinayo. Namhlanje bona laba abantu okuthiwa abantu abakuthi abalima bayenzani bayenzani abenza ama project what abanye ngobuningi babo izinto lezi babuye bazozithenga ngokusebenza kwabo ngaphandle emazweni bebalekele uhlupho bebalekele ukushwela kwemisebenzi ekhaya bebalekele ukuthi bayantu ababo bayalamba bayaqhanda lapha abaqhanda khona emazweni la abazweni baphila kabuhlungu abazali boni bethu bebathathe ilokuzeni amavoti banikeze izizani bathi izizani ilungile ngoba izizani yabo ibanikeza indumba mhlazana wamavoti ibanikeza indumba mhlazana yabo kwenziwa amamithini igqoka izintaro lezi ebizigqokayo izigqokelwa ukuthi ngoba liziphiwe kanganani yini lingacabangela abantwabenu lamadoda enu labakhwenyana benu labomalumakazana wenu abangaphandle abangekho abaphila kabuhlungu
ngithi leyo zano bayakutshengisa ukuthi balovalo besaba ukuphuma esikhundleni kungakho-ke babona ukuthi liyamuhle izinto azibamelanga kahle sebezama izindlela ezingamanga kahle ngitsho noma bengathi bayawina eqinisweni elihle abantu ozabethukuthile especially abantu abaselayinini ngalesi sikhathi elinde ukuvota
Studio 7 linjani Studio 7 basakazi lonke linjani hhayi ngilethi ukubonga kuphela namhlanje ngilethi ukubonga kuphela ukuthi uNkulunkulu alibusise ngalokho elikwenzayo ukuthi nikinde izindaba ezinhle uNkulunkulu alibusise
Studio 7 siyabingelela siyabonga kakhulu umsebenzi sesisafika emaphethelweni okuzama ukuthi siye ku-election hhayi siyabonga kakhulu kodwa silokushaya uvalo okuthize sikhona lathi lapha ukuthi sizovota kodwa uvalo lona ngeke lusishaya ngoba siyazi ukuthi i-history yeZimbabwe nge-election vele banjani ngabe kuthiwa abantu bezimbabwe bonke bayakubona lokhu mina engikubonayo ngaba asikho kuyonke le nkinga ngoba ukuvota ukuthi umuntu enze intando yakhe intando eningi ilandele uma kuthi amazimbabwe asevotile izeki ayikhiphe imiphumela yabantu iye kubantu i-free and fair odliweyo udliwe owinile uwinile akula muntu ole-right ukuthi ethi abantu ma bevotele kumbizane free and fair eyokuthi akubuse i-TPC no asikho njalo but intando eningi uma abantu sebefuna i-TPC ukuthi iphathelelwe likamthaniya iZANU-PF labantwana bezanu bona abasupport izanu abavume ukuthi amazimbabwe asefuna ukuphathwa i-TPC into esabe sifuna i-fairness so labo abezek ngibaxwayisa ukuthi abakhiphe imiphumela ngokukhulu kushesha ungakuthi sikhona and bengathathi ihlangothi uma kuthi i-TPC winile abanye kumbusa uchamisi kwesezesicele lami ikhona manje njengamanje ngizovota ngivota ngobuhlungu bokuthi ngifuna ukuthi ngikhiphe ujob sikhala ejele ngevoti lami ngoba ngiyabona izimbabwe ilokucindezela kakhulu abantu abangaboni ngaso linye layo siyabonga singathi unkulunkulu ngabusisa amazimbabweni ukhethwe kuhambe kahle ngendlela eyimfanelo sithi god bless zimbabwe amen siyabonga kakhulu Studio 7
sile sicelo ezingumuntu lowu obizwa kuthiwa uphethe zombusazwe ukuthiwa angisoni sibanda lowo muntu lo sicela ukuthi ngakuthi uyamambijani into yakhe leyazama ukuyikhuluma le asupport iparty yakhe leyo isupportayo enkulu siyacela ngoma useke ukudisturb abantu angisitoni sibanda lo umuntu wezanu PF straight ulicubungule ezombusazwe hhayi akusilo qiniso leyo umuntu okhanye ngani nje kazazi lokuthi uthutsha ngaphi uya ngaphi akula muntu oxakule ezombusazwe othatha isayidi eyodwa mnyaka yokunkuhlale ekhuluma into eyodwa sicela sihloniphe umuntu engabe siqede idatha ngokwenza into zakhe ezingaqedakali nazofakiwe siye sabe ukuthi kuyaphespakuli public yesitudio seyo siyathethisa ngantoa siyamthuka lo muntu lo uyadelela lo uwezositshela into yakhe ebolileyo ngaqedakali engazwakaliyo lo kuzama ukuthini kathule vele ngabe bekhuluma kugruphu lethu leli ngoba siqedele idatha siyavula inonsense yakhe singakwathi kule nto zayikhulumeki kangako siyacela ngomusa siyacela ngomusa angiyisitoni sibandawoni lo ami inonsense yakhe lo inonsense leyo yenzayo le asiyifuni thini asithandi kulalela idoti thini asithandi siyokubulela idoti kame ngento yakhe leyo support okusupportayo aphelele lapho kuyasidelela lo
Studio 7 siyabonga bakithi ya kakhulu yimi engibongayo ukuthi vele sikhavela indaba zezimbabwe nge-election kuningi engikufundileyo kukhona okade indlela ade lithakaza ngayo kuningi engikufundileyo okuvela ebantwini hayi siyabonga kakhulu Studio 7
linjani emsakazweni we-Studio 7 balaleli kunelabasakazi okhuluma ngunkosi ophuma endaweni yasenkayi ya yazi abantu bezethu yezanu iziyelele straight basenzela ishiti kuphela sikwateka sithole sibhizi sisemalayinini lapha simile besenza opopayi babo befihla amaphepha besenza isithekisayo sokuriga sinsilokhu kwaba nomgaba kazi sikubone okunje gaba wayekwanisa ukupheka izinto zakhe kodwa angapha akungakhali lokhu abakwenzileyo yazi zani siswele ukuthi yenzeni siswele siphele yomaplani okuriga seyefuna ukusoka enkanga manje lo nyaka bayicinda into yabo baphume bephele mna ngagokahle athwale zakhe ahlale ehlale emaplazini wabo sijwayela kabi sikhona silinda amabhaloti lapho ezenzanto abazwa besithiye badiliwe amakhotha amakhotha okwenzana ukazi umonzora wathe funa ukuwithdraw babesithi bona 11 days awusavumi sebeprintile so o 11 days lezi bebesenzani bebengakwazi ukhetho loluthile ukuya nini lokhu balungiselela ukuvota after 5 years bebengakwathula ama-election azayo futhi manje wathe sesiwathamelela ngo-2028 kunade bekwenza besenza iziyelelo zabo la basifele ingqondo
lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Njengoba sike satsho balaleli, sebeqalisileke ukukhipha lokho okuthiwa ngama-V11 okuphanyekwa phandle kwalapha ukuvotwa khona, okukhomba ukubana ibandla lesi liyakhokhela ezigabeni eziningi esezibaliwe okwamanje. Kodwa ke silentathele izindaba yethu uMlondolozi Ndlovu osecingweni. Ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga Kandi.
Ye, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi kuhamba njani, sizwa kuthiwa impumelelo siqalile ukuphuma, kukhona yini eselikuzwile?
Ye, impumelelo siqalile ukuphuma sibili, kodwa ngingakusho mina ukuthi lapho ngikhona ngiseHarare, sengingafika eWestley, ngaya eWarren Park, ngangena eBelvedere, abantu lokho besavota kuma constituents lawo ngoba ama-ballot aphuza ukufika. Kodwa abantu njengokuthi umongameli Zolo wengezelele ilanga ukuthi namhla kube lilanga lokuvota, so abantu abakwenzile namhla ukuthi bayaqhubeka bavuke besiya kumaplatfomu sathi yebudiriro abantu lokho beqhubeka bevota. Kodwa sesikutholile okwamanje besithole umbiko ovela kummeli we-Norton, akade ngummeli we-Norton uMnumzane Themba Mlisa osithumele umbiko i-WhatsApp audio lapha evuma ukuthi hayi usenqotshiwe libandla le-CCC, unqotshwe uRichard Tsvangirai eNorton. Bekunqintisa uRichard Tsvangirai oweCCC, uThemba Mlisa onqintisa ezimele lo Constance Shamu obenqintisa imele ebandla leZANU-PF. Kodwa imbiko sesithola ukuba uRichard Tsvangirai nguye osengumeli weCCC eNorton.
Manje ungasitshela ukuthi ngokuzwa kwakho impumela ezinye indawo ikakhulu emaphandleni lapho okungamaphepha afike khona masinya ihamba njani? Siyaxolisa lapho icingo lukaMlondolozi ukhanya lungeni kahle. Kobulawayo silo Anastasia Ndlovu. Anastasia, ungasitshela ukuthi unjani umumo? Hello? Mlondolozi ukhona?
Yeyikho.
Okay, besibona ngani ucingo soluyile. Ya, manje ungasitshela ukuthi nxa sokuthiwa sizike seze ukubana nxa bengezelela isikhathi kade bengavalanga baqhubekile ukuthi ukuthi abanye bagcine esinye isikhathi sicine sesichaya sokusiba khona ngezikhathi ezi abantu belele. Manje kuyahamba njani khonapho? Bakhona yini abalokhu bevulile bona kade bevalile kumbe kuhambe njani bahle baqhubeka?
Ye, njengasika e-polling station e-Wesley Primary School lapha kade sebevele bevalile kodwa bavulele abantu ukuthi beqhubeke ukuvota. Ngifike khona ngo-1 AM ekuseni ungathola abantu bevota. Njalo okunye kunanzeleke ukuthi abantu abaningi balele ezindwendweni ngoba ibandla le-CCC belisebenza abameli babo akade betshela abantu ukuthi bengasuki bengayi ngekhaya ngoba besesabela ukubana balakho ukunqotshwa. Kodwa ngiye ngafika e-Warren Park G primary school, e-Warren Park 4 e-primary school, lapho ngijeke khona abasekeli bezanu-PF bethaba sifike ukuthi hayi akuvotwanga indawo akade bengagelanga ukubana benganqoba. Ngikhulume nomunye umsekeli bezanu-PF uMnumzana Lamekthinyayi, yena uthi hayi ibandla lakhe kalilandaba lokunqoba emadolobheni. Kodwa abaningi bebekhala ukuthi kanti kini imbangela yokubana amaphepha la aphuza ukufika kuyini khona kuzakala ukubana iHarare yiyo eseduzane nasemakhaya, khona emakhaya amaphepha efike wonke ebusuku. So enye impumelelo engiyitholileyo ne-councilini eChipinge kwenye i-polling station eyazo la ngokubana yi-Tarkwiriller Community Hall eChipinge South Constituency, lapho
Mlondolozi isikhathi sesidliwe uMangoye. Hayi, siyathemba ukuthi siza kubamba ngokuya kwesikhathi sizwe ukuthi kuyaba kuhamba njani. Siyabonga. Hayi, lathi sibongile. Alo ke bekungumlondolozi Ndlovu, intatheli izindaba yethu esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa.